Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 7 tulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MRP umnomzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnomzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala.
U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Abelungu bathuma u-Sir Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emabili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla.
Ama salaries awo ayachinja once a year, but intengo yezinto ngenxa yevalue yemali iyachinja every week. So kuyathwalisa nzima.
Imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sokulithumi lambili ekhulwini 12.6%.
Kubangelwa ukuthi bekuhlale i-industry yethu seyawa, asisela industry, asisela manufacturing, sesi importer phose yonke into ongayicabanga nje umayonnaise o-cooking oil oshukela labo sepa lapho konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umnumzana Joshua Nkomo enkulumeni zokuxazulula udaba lweZimbabwe eNgilandi ezithiwa ngama Lancaster House Talks ngomnyaka ka-1979 waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala, wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe lonke. Kumaviki amathathu asanda kwedlula, uMoyo waphehla ingxoxompikiswano lapho aze atshele umhlangano webandla lakhe ePlumtree ukuthi ngokungavumi ukuthi abuse isigaba semaNdebeleni uNkomo wathengisa isizwe. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo lebandla le-PF Zapu, silengxoxo loMoyo. Siqale ngokumbuza ukuthi bufakazi bani alabo ukuthi uNkomo wayephiwe ithuba lokubusa isizwe sikamthwakazi.
Ubufakazi bami lobu ngabuthola kwabanye abadala ababekhona ngesikhathi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Ngo-2008 ngake ngahlala umhlangano lapho sasiyi-delegation singu-36 silidwa ngubaba uZilate uDumiso Dabengwa. Ngemva kokuthuma kwabo kuZanu PF, lizakhumbula sebeqhuba uhlelo lwemabambo Doni kusile project. Inosinkala Zilate wabiza ubabuDumiso Dabengwa ukuthi ufuna ukuzomxoxela ngenye imfihlo engakadluli emhlabeni. UbabuDabengwa wasedinga abantu ababengafika i-36. Lami ngangomunye walabo bantu ababekhona. Mina ngahamba ngimele ibhethu likaZulu. Kwaba lokuphikisana okukhulu singakayi kulomhlangano ngoba wayenzelwa endlini ka-Inosinkala. Abantu besithi abayi kuyabona u-Inosinkala ngoba engumbulali wabulalisa abantu bakithi nge-Gugurawund. Wathi yena u-Inosinkala yimi engenza uJoshua Nkomo engabusi eZimbabwe. Esasikubangile kwakungekho politically but kwaku-personal. Wabakhumbuza abadala abagoqela ubabuDabengwa labanye ababekhona ukuthi liyakwazi langempela bavuma. U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi kubo babuDabengwa lathi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Abelungu bathuma u-Sir Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emabili. Kungakho abelungu bazimisele ukuthi bambisele ilizwe lemathibelele linjalo iMashonaland bayibisele injalo ngomlomo wakhe uNosinkala njalo bephendula oba kudabengwa labanye abadala ababekhona bathi ubaba uJoshua Nkomo wathatha induku yakhe waqoqoda uLord Carrington ekhanda wathi we are the sons and daughters of the soil give us this land in one or see it on our own when we get back home.
Manje bona labo abakutshelayo bathi kwenzakalani?
Bonke bekufakaza ukuthi ubaba uNkomo wayelalo ithuba lokuthi iMathebelele nje ayiphiwe injalo. Ngizakhumbula ukuthi omunye owayencindezela ukuthi iMathebelele nje ibe lilizwe elizimele lilodwa ngubaba uChief Khayisani Wendlethe owakhuluma kabanzi khona ngale Lancaster. Ubaba uJoshua Nkomo kaze wamzwisisa. Ngilabo ubufakazi futhi obunye ngemva kokuhlala phansi kwami labadala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo uthe engadluli emhlabeni ngo-1999 wahamba wayaxolisa kubaba uChief uNdiweni uMdladla the late ukuthi ayi ngilusizi ngiyaxolisa ngaphambanisa ngokungakulaleli ukuthi sisiya kuma-talks aseLancaster ngabe ngavuma ukuthi ngamukele iMathebelele ntilizwe elizimele lodwa ngoba lokhu kwakungcindezelwa ngubaba uKhayisani Ndiweni ubaba uJoshua Nkomo esala. Bakuveza futhi abadala kimi ukuthi ubaba uJoshua Nkomo engakadlula emhlabeni wahamba wayacela uxolo kubaba uChief uNdiweni.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sizaqhubeka ngodaba lukamoyo ngevikezayo lapho umoya azachasisa ukunenge ngokuthi uNkomo wayeza kuba ngumkhokheli onjani ngabe nguye owabusa ilizwe. Kusasa kulolu hlelo silendodana kamuyi uSibangilizwe Nkomo. Tiyani indlebe. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Inhlanganiso le ithi ekupheleni kwenyanga kaMabasa imali le ibiyinkulungwane elikhulu lamachumi amathathu lantathu amadola eZimbabwe 133,000 njalo ikhangelelwe ukuveza inyanga edluleyo ekanhlangula lamuhla. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebelele uMnumzana Comfort Mjekeza utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxoxisana lezinye inhlanganiso njalo beqwayise uhulumende nxa beqoqa amanani la abakhuphayo.
Uyakwazi kulabanenge ba-involved kusinto sokukhangela ukuthi intengo singaphi. Lo hulumende layo lesandla abekhangela lathi siyabe sikhangela sesiqedile siyaba si-share ama-notes sibonisane. At times kuyaba lokutshintsha okuncane but isikhathi esinenge indlela abayenza ngayo lenzwa ngama-department amanenge le ndlela esiyenza ngayo iyavumelana. So siyayenza kuphela ukuthi kube lama-checks and balances ukuthi sikhangele sibonisane. Siyayenza sithi ama price surveys. Imali ya America lei seyikhanya hiyo epega ama prices. Ngesinye isikhathi kungayenzakala lakho ukuthi enye iviki imiyehle konke kuyayenzakala nxa nje ku auction anything can come out. So ngenxa yakhonoko intengo nge local currency Zimbabwe dollar ziyachintsha iviki leviki. Sikhuluma kathesi e bread basket yethu se idlule khonapho ngenkhuluma ukuthi ku-133 leya yi-end of May. Kathesi seyiqanse mpijana.
Lithini ngokwenzakalayo kathesi elizweni? Abantu abaningi bayihluleka ukuthenga impahla ezitolo. Liya likhulumisane yini lohulumende ngempumela yokudingisisa kwenu?
Abathengi sebethwala nzima njengolikwazi ukuthi lapha eZimbabwe sisebenzisa imali ezinenge ngesikhiwa bathi multi-currency, imali zamazwe atshiyeneyo. Every Tuesday i-Reserve Bank iyabe i-auctiona imali ye-America beyithengisa. Khonoko kwenza ukuthi every Wednesday Tuesday khonapho intengo yezinto lapha ngikhaya nxa zithengwa ngemali yalapha eZimbabwe siyaba sesitshintshile siyaqhanza every week. I-challenge enkulu kuma consumers zathi ama salaries awo ayachinja once a year but intengo yezinto ngenxa yevalue yemali iyachinja every week every week. So kubathwalisa nzima even ukuthi baplane babe bengakwazi ukuthi kusasa iusa iyavuka ingapi because ibhizinisi yonke sebefaka intengo zabo ngeusa. Yebo bayakuvumela ukuthi uthenge ngemali yalapha but babe beyisebenzisa irate leyana yokuthi iyachinja every Tuesday. Isizathu sinenye yebo i-economy yethu generally ayingaphefomi kuhle konoko umuntu wonke uyakwazi ukuthi hayi i-economy yeZimbabwe i-capacity utilization yethu incane kakhulu khonoko ukuthi asiproduce ngendlela sifana ukuthi siproduce ngayo sirelya ngokuthenga ezinye izinto phandle kwelizwe even izinto zasifana ukuthi zilungisele lapha thina at the same time imali yokuthenga phandle yakhona isihlupha kwenza ukuthi intengo siqhanze every day. Singakhuluma even i-capacity yenkampani elungisa igetsi lapha ukuthi i-supply igetsi kuma-companies a-producer iphansi kakhulu. Nxa izinto ziproducer zizilutshwane i-production cost yakhona iyaba more and izinto lezana ziyadurela ama-consumers. Impi ye-Ukraine le-Russia yebo asiyishipha ndlelayo iya-affecta umhlaba wonke jikelele leZimbabwe layo iya-affectwa in a small way ngempi leyana. Into enhle uhulumende uyalalela nxa sikhuluma. I-implementation could be another thing but we are thankful for the government ukuthi each time nxa sifuna ukukhuluma labo bayasinika ithuba lokuthi sikhulume bayasibuza labo khonokho bakhangelela ukuthi siyenze.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Obeqoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sekulitshumi lambili ekhulwini 12.6% isuka ku-587.3 million ngonkwenkwezi yayafika ku-US$513.1 million ngenyanga edluleyo. Lokhu kwaziswe lugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats izolo. IZimstats ithi njalo imali esetshenziswa ukuthenga impahla etshiyene kwamanye amazwe ama-imports ikhwele isuka ku-US$637.2 million yaya ku-US$714.5 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi ongumsekeli kamholi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu othi amanani la aveza sobala ukuthi umnotho welizwe ususesimeni esibi kakhulu.
IZimbabwe nje yona iseyaba yilokho esingathi i-consumer economy. Singananzelela i-productive kumbe ngithi i-production kuma-industry siyayehla phansi kulezi zathu eziningi kakhulu ezibangela ukuthi sehluleke ukuthi senze lokho kuthiwa yi-manufacturing sibe le mpahla eziningi esizithengisela amanye amazwe. Lokho-ke kulomthelela wokuthi inzuzo yemali okumele siyizuze ngokuthengisela amazwe angaphandle yehle kodwa besokukhwela inani lempahla kumbe le mali esiyisebenzisa nxa sithenga impahla zangaphandle. Kubangelwa yikuthi basically i-industry yethu seyawa asisela industry asisela manufacturing sesi importer phose yonke into ongayicabanga njengomayonnaise o-cooking oil oshukela labo sepa lapho konke konke umlando omkhulu ngokuthi sivuselele-ke i-manufacturing sector yethu kwenzela ukuthi isenelise ukwenza ama-export.
Ukhonoko kwenzani kumnotho weZimbabwe kahle kahle babandlovu ngoba siyazi ukuthi kawumanga kuhle njalo uqhubeka ubhidlika ngakolunye uhlangothi njalo akuphathisi uZulu weZimbabwe yini oba le khono njalo lemvumo yokuphuma phandle ayesithengela lokwakufunayo.
umnotho kuya ubhizisa kakhulu lokho babo Nkomo kuthiwa elisando sibili kumbe kuthi sagila ngoba akusoze kuncedise kakhulu ukuthi sibe ngabantu abathenga impahla siphakamisa ama-industries amazwe angomakhelwane kulokuthi thina sifake in-place ama-systems azakhuthaza ukuthi abahlanyeli kumbe abatshali bezimali bahlanyele kuma-industries kusukela nje ku-agriculture kusiza ku-manufacturing leyana esithi i-primary industry le-secondary industry kusiya ku-commerce kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zithole usekelo kakhulu kwenzela ukuthi kube le-productivity akusincedisi kakhulu kanti-ke labo abahambayo lathi esihambayo siyathenga ngaphandle akusincedisi kakhulu ukuthi isithi thina sizavuselela ama-business ethu ngokuthenga impahla ezingaphandle kwelizwe lakithi bekuza kuba lula ukuthi lanxa sithenga sithengisa kube yikubana siwoda kuma-wholesale kumbe kuma-retailers akhonapha eduzane ngoba kuya ngaphandle kwelizwe lakho kakulula sikhumbule nje izinto ezinjengabondleko zokuhamba i-transport kumbule indleko zabo passport i-passport yethu ngakhona iphose iyadula okwedlula onke ama-passport emhlabeni yela nxa kuthi ishiphile 120 US dollars per passport kanti-ke sake saba ku-318 US dollars per passport so lokho mbona kuyinto engasincedisi kakhulu okuqakathekileyo ukuthi sivuselele i-productive sector kumbe i-manufacturing yethu kwenzela ukuthi i-economy yethu ijikelele ivuke ime ngenyawo
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi njalo engumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi osabhuku ilizwe lonke jikelele sebezaholiswa imali ngamadola eMelika. Umsakazi wakweleBhilitane oweSky News ulodaba lokuthi lisiyatshona elayizolo kweleBhilitane amalunga edale leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Boris Johnson ezingamachumi amane lasithupha 46 bese zithiye umsebenzi. Zisethesa uJohnson icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amavuko ku-Studio 7, amavuko ngolesithathu, siyabonga kakhulu ukuzwa amanyuzi amnandi Studio 7. Mina into engayicacisa kubantu bakomthwakazi, ngicela abantu bakomthwakazi bahlukane indaba zokwenza ukuganga lokubulalana eMatabeleland. Asiyekeleni, lo ngumkhuba omubi wabantu baseMpumalanga. Kuba omubi wabantu baseMpumalanga bawufundiswa nguyise wabo owafundisa abantu into embi yokubulala abanye abantu. Labana abantu baseMpumalanga indaba le yokubulalana bayithatha ngesikhathi sikababa wabo yena lo sowashonayo owayebuya wazobulala abantu beMatabeleland bengelacala. Abantu abakho vele ungabafundisa into embi bayohlala beyenza impilo yabo yonke noma ungazama ukubakhuza njani kodwa imfundiso yakho yiyo eyabisigcwele emakhanda abo. So thina njengabantu besindebeleni asizange sabulala muntu thina emhlabeni. So ngiyacela abantu bakithi bonke bazigoqe njalo siwukhiphe lo mkhuba wabantu baseMpumalanga wokubulalana ngoba sebefuna ukuzofaka lakithi basenza abantu ababi bokubulalana. Kumthwakazi Republic Party ukuthi ufundise abantu bakithi isiko labo ngoba thina isiko lethu lithi hlonipha uyisho lonyoko. Ungabona ungasahlonipha uyisho lonyoko omunye umuntu uzomhlonipha kanjani? So siyacela kakhulu ukuthi abantu bakomthwakazi bazigoqe bazazi ukuthi babuya nansi iparty yenu engalabandlululo engela kubulalana emarapia izakibulale muntu njalo ilambe ukuzokhulula abantu ebugqileni lobo bukhona. Asibayekeleni baqhubeke ngento abayenzayo kodwa bengadlaleli kithi emadebheleleni ngoba bazohlokoza inyosi zizithulele. Ngibonge ngumlilo okhulumayo egodla.
Studio 7, Studio 7. Hayi philani, philani, philani lapho liphile lapho. Hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho. Hayi bese ngibulisa ke bonke izizalwane zaseZimbabwe. Naloko mphinda futhi ngithi hayi abadala, nxusa abadala, abadala abasebenzayo, sibasebenzayo eSouth Africa, abadala asebegugile hambani emakhaya, abahambe emakhaya, abadala abasebenza emazweni kuphi kuphi asebegugile, abasukayo sibili bethi hambani emakhaya lingatshiyi imizi kakhulu, iyoti labogogo lapha, hambani emakhaya lenzima zisa imizi, bese sitoko abafana lokhu kubuyeke kuzongena lakho kuthola imisebenzi. Thola imisebenzi endaweni lapho adilisebenza khona. Ungabi lokhu ungumdala lokhu ukobasi laphana ukobasi lokubizwa awusameli, awusameli Michael, hayi sumdala, hamba 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 ekhaya, hamba ekhaya uchele abantwana labo ekhona ukuthi bebhandije, bebhandije ngoba uzime ekhaya laphana kakulamsebenzi. Kusina kudedelwana lani liye ekhaya ngale elihlala phansi, akusela phela elilwisayo manje kathesi, hayi lizamile liphushile selibafungisile abantwana. Namba sebekhulile kabasebenzi, kababuye bezosebenza ngapha lina libile emakhaya legcina lani imizi ngale badala badala sebegugile. Ngiyacela ke lapho nkosi yami.
Hayi ngibingelele bantu bakithi Studio 7. Hayi ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi lufifa abantu ukhuluma ngokuthi inkomo yasithengisa. Ngiyambona ngathi imithwakazi Republic Party njengoba ikhona imithwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi into emathebeleni yonke yomntwana ezapha. Hayi imithwakazi Republic Party umntwana enzapha, abantwana bezapha. Akuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho usaseyifamily noma likati lingazwana lokhu lihluphayo kodwa lisaseyifamily. So imithwakazi mbona ngathi ingasisiza kakhulu bantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapho ayifakwe under pressure ukuthi vele ukuthi kanti kwahamba njani kuze ifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebulawa yi-ZANU-PF. Akuvele mpela osibangelizwe njani ngoba bakhe unkomo uyakwazi isikhretha kehlale ngayazi namasotha akankomo abasaphila abazi abantu abaphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kutheni abantu be-ZANU-PF. Ngoba ungathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bemathebelele bona bodwa behlukane phakathi ngokwembono bengazwanani bodwa phinde futhi kulimaze la iZimbabwe yonke abantu beZimbabwe bengazwani futhi bonke nxa into eyenziwa yi-ZANU-PF isasekhona i-ZANU-PF nababulali bakhona bakhona. Ungakuthi wonke umuntu eZimbabwe kuyadinga mpela ukuthi ebe-strike esikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzaphu kazami uku-ekta ngendlela eqondileyo mpela ebe nguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sinasoda singazwanani asoze kwafa kwazwana safa sazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kanti kuhamba njani. So into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi Republic Party lo zaphu ake behlale phansi bekhulume ngoba umthwakazi yayathi ukuthi izaphu yabulaza abantu lo zaphu yeluthuli beke bekhulume bona bodwa bekebetshela abantu kahle kahle kwahamba njani abantu impendulo bazifuna indabalazo siyakwazi ukuthi phambilini ngesikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho iZANU-PF ibulala. So akukhulunywa lesi khathi ezothi abantu bezwana solonke izaphu le mthwakazi kumele kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza imathebelendi kakhulu izabona abanye bethu behlala besiya emashoneli basola kade hayi babheke ukuthi ekhaya vele ubaba lo malume laphana awuzwanani. So into okumele ungabe abantu bayilungisana leyo ngingakhulumika kulo zisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale yenzinankangela ehlale yethu ekhuluma la imthwakazi layo nisisina le ikuthi iyamxegisa amabroku ba-right impela omunye kadonsa unyawo lolume donsa unyawo lo iZANU-PF izazilivezi
Seven, Studio 7, sanibonani. Nabalaleli bonke nje sanibingelela basakazi bethu abahle nonke ngendawo ngendawo siyanibulisa nje bafowethu siyabonga kakhulu indaba elisinikeza zona siphuma nje ngoba zinjalo futhi siyabonga ngoba nje yalithatha ihlangothi. Bakithi mhlawumbe nayo izoba ifundo yamarekhodi ngiyazi ukuthi sisuka sibe baningi kakhulu mhlawumbe so kugcine kungenzeki ukuthi sifunde sonke ngesikhathi esisodwa kodwa ake mphawule lapho kakhulukazi ngale ZANU-PF bantu lokubhizi kuhamba amanga ibulala abantu. Bonke abantu bayazi ukuthi ZANU-PF vele yababulala abantu isebenzisa abanye abantu abeqeda bona sebehlehlele emuva benze ngathi abazi ukubeni besazi and balabo bantu abavuma ukusetshenziswa iZANU-PF bephiwa R2 noma bephiwa lelo dola elingasebenziyo into abayenzayo ini ngoba amacala layo ugcine engasala ezandleni zabo. Bona othuma laba bayazi kahle ukuthi ZANU-PF ibulala abantu bayazi kahle kamhlophe futhi othuma bayazi iZANU-PF izandla zabo zinjalo zigcwele igazi, inhliziyo zabo zivuza igazi, namagazi abanye abantu, abanye abantwana bayakhohlwa ukuthi nabo bazalwa ngabanye umama, nalabo abantu ababulalayo bazalwa ngabanye. Bengakhohlwa ngelinye ilanga inkosi izophendula, nabo uzofika ekugcineni. UNkulunkulu akusosithula, inankaka kwababulala abantu abasebenzisa othuma labo bejikela abafowabo bebabulala abantu, kodwa ekugcineni bakithi nabo bazofa. Kwazi nalo mjida lo qamba amanga lo baduguda kwashe lo angazi noma lishona noma yini. Bantu ayike ukuqamba amanga lalo kithi inhlanzi inhlanzi. Asinani nenhlanzi thina, sizenzani inhlanzi? Hayi bakithi akaseki nje, akaseki. Thina sifuna ilizwe lilunge libe right, wonke umuntu akhululeke njengabantu baseSouth Africa abakhululekileyo.
Salibonani, salibonani bantu beZimbabwe, uvuka njani ezindaweni zonke. Ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke kabayekele ukuvusa impi yokubulalana. Ithi incwadi yamaGalathiya, mase lidlana libhasophe lingaqedani, ilizwe lizasala lingelamuntu. Ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna ama-position ngenkani. I-position umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu. Nxa wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu, uphefumu lo muntu uyabizwa phezu kwabo. Yikho ubona izangoma zayala ukuphosela uJona emanzini, uJona esithi mphoselanelwane. But kathi ufuna umphefumu lo wakho ubizwe phezu kwenu, babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala. Khathesi abantu bayaphela emaphathini, ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi, kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhundla ukuthi lo angafani nanzangena. So badala indaba le futhi kubobaba, ilizwe liphela abantu ngabobaba. Ake lixole, ake lixole. Umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba ababekulala abantu, akula mama wabulala umuntu lapha, ngobaba abaqedisizwe. Kodwa lelokho linxwanele ukuqedisizwe kasizwe seZimbabwe singanayo. So hlalani phansi litshela namahlomo.
Lawa ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa bafa edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois izolo ubesemthethwandaba.
URobert E. Bobby Crimo III kaphiwanga ithuba lokuhlawula imali yesibambiso aze amiswe emthethwandaba weChicago izolo. Lanxa kungakacaci injongo yokubulala abantu laba, uCrimo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 wake wavakatshelwa ngamapholisa kathathu. Ngomnyaka ka-2019 amapholisa aya emzini wakhe ngemva kokuba uCrimo efuna ukuzibulala. Kwathi ngemva kwenyanga ezimbalwa amapholisa aphenduka njalo esetshelwe ukuba uCrimo wayesefuna ukuzibulala, wayefuna ukubulala abantu bonke, njalo amapholisa amthola elenkemba lengqamu ezijiyeneyo. Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Kamala Harris uvakatshele imuli ezilahlekelweyo khonale eChicago, wasola ukutholakala lula kwemibhobho emele isetshenziswe empini.
This should never have happened. We talk about it being senseless. It is senseless.
Amapholisa athi imibhobho emihlanu eyatholakala endlini kaCrimo yathengwa ngokusemthethweni.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi, kodwa yena wala wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumdeni owodwa ilokhe ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla. Lingakhohlwa ke balaleli ukuthi siyagqiba kusasa uhlelo lwethu lapho ebesilonda khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo. Kusasa ke sizakhuluma lendodana yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.